Lokho kuyamangalisa kakhulu kakhulu ngoba khonapho uyena ule sizathu sokuthi ahambe ayezama ukuthi impilo yakhe ingamhluphi kodwa esikela abantwana bezimbabwe zedikeni akula sizathu sokuthi khonakhona yena yeke lilizwe lakhe lishisa yena abehambe shake lasha ngaphandle kwelizwe. Lokho kuyisizathu sokuthi sikulubone ukuthi ngala ndaba labantwana bezimbabwe okwase kuphela ukuthi impilo yakhe ibenhle angabi le ndaba lokuthi abanye abantu badike kanjani and lama-tiktok khona lawa yimali emele ukuthi ngabani ilingisa iluzi kodwa uhlezi esemgwaqweni kokuphela okuyikuthi abantu bezimbabwe ngabani konke babona ngelihlo elibona ngalo ngaba ideleka bangivotile ukuthi akuyele esikhundleni.
Kodwa nxa sikhangele ukubana lesi isikhathi sokukhankasa njalo sizwa kuthiwa ubemele ayekhankasa elubhane kodwa kasayenelisanga ngempilakahle yakhe, ungathini nxa ukhangele khona?
Kanti beliyakhankasa ekhankaselani akulaza kukhankasa okwakhe kuphela ukuthi kahlale phansi ngoba lokho okumenza ahlale ehambile siyadinga impilo kwamanye amazwe ukuthengisa ukuthi vele yena sekhulile. Mina nginethemba lokuthi izinto khonaphana kunjalo kuthi kusuke umuntu omunywana ongathatha leso sidinga abe ngumpendipendi kanti kuyini okwenzakalayo khonaphana okwenza ukuthi angaphuma athi kangiphumi yokuthi kula bantwana abancane abangenelisi ukuthi babuse leli lizwe. So vela kunasizathu sokuthi vele ahambe ye-campaign ungakhangela ama-campaign zakhe vele uyabe secampaign lawo layo ngo-2013 imfazakhe ngeyowayedize campaign labanye lakathesi futhi kuzekwenzakala njengoba nehlale sihleli ukuthi izamfuqa ngebhara ayekhampena isebhareni. So kusho ukuthi vele ingqondo yabo yokuthi kumele baluthe bazeba bayekufa belokhu belutha thina abantwana bezimbabwe sidukeka yenehlezi kuhleleyo nabantu abakhe.